VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 21 kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
sevuke kuseni bekuyona leyana esiyijayeleyo $3.27 TV, and then petrol was $3.40, but yazokhuphula namhlanje ntambama kusishaya bo 3 mlanda bo 4.
UZulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha ezimota okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto.
Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa bafuna ukugengula umbuso ngendlela engesemthethweni, akusikho okusisekelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga ke lethezwe icala ngenxa yalokho.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe izolo ntambama egcekeni le-Robert Gabriel Mugabe International Airport betheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende. Ukusilela kwamandla kaGates elizweni sokubamba izakhamizi zemadolobheni ngamandla ukuthi zisebenzise eminye imihlobo yamandla omlilo enjengenkuni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha epetulo ledizili okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto ezitolo. Izakhamizi zakoBulawayo zona zithi zethuswe ngendlela amafutha akhwele ngayo, njalo zithi amvuke elentengo yayizolo ekuseni kodwa yasikhwela emini. Iningi lethi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kanye lokudla. Uhlangothi olubona ngezamandla omlilo olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwethule umbiko wesilinganiso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota. Ipetulo ikhwezwe ngesilinganiso sokungamashumi amane lasithupha ekhulwini, i-46% isuka kumadola edlula kancane amathathu isiya kumadola pose amahlanu ama-RTGS. Osaphethe isikhundla somqondisi wezera umnumzana Eddington Mazambani uthi abanini bamagalaji bakhululekile ukuthengisa ngentengo ephansi kulaleyo emenyezelweyo. Ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota kuza ngesikhathi ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe selikhuphule enye yemali ebingezelelwa nguhulumende ukuncedisa labo abathenga lokuthengisa amafutha ezimota ukuze intengo yawo ingakhuphulwa kakhulu. Usomabhizimusi wakoBulawayo kumsebenzi wokuthwalwa kwempahla labantu umnumzana Matthew Spanda owebhuvesi Transport uchasisa ukuthi uBulawayo wamukele njani isaziso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kungxoxo ayenze loPraxedis Jeremiah weStudio 7.
Ziweli iphezuyiwe namhlanje nje kutshaya ko 3 o'clock kona lapho abantu baqale ukumiswa belayinela ifuweli lade, abanye bebethela, abanye belayinela ifuweli ezodiliva ingakadiliva. Bahle batshelwa labo bathela ifuweli ukuthi hhayi manini sesitshintsha ama-price ifuweli sikhwelile. So if you were there, na you crazy bayo. The petrol is $5, 2 cents per liter. It is easy. The crazy guy $4, 94 cents per liter. Manje, I want to betugeka kakhulu ngoba ngikhuluma nje manje kunje ilanga lichola abantu bethola izimoto besiye emakhaya bese begcwele imigwaqo yonke ngoba lezi imoto imthova ibizikhuphula ama price ngasene lezi kuthwala ngeprice yendala. So abantu bese belayini emalayinini amabhasi la acontractwe nguZupco ngoba amabhasi uZupco wehlisile wathi 50 cents.
Kodwa lintengo ithe ivuka ekuseni ibiphansi yazokhwezwa emini yantambama.
Ithe ivuka ekuseni bekuyona leyana esiyijayeleyo ebeyi $3.27 idizili and then ipetroli $3.40 but yazokhuphula namhlanje ntambama kusitshaya bo-3 kulanda bo-4.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwentengo le.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwesiweli balandela amarate akhanya siba khona imali ethengiswa ezitaradeni. So yiyo abalandelayo ma besitsho ngoba ezitaradeni lona leli viki eliphelileyo kubonakale kuprintwe amabond amatsha etshintshwe ezitaradeni. But abantu bebengazi ukuthi ngabantu ababuyaphi bona labo bethwele imali entsha. Yibo abakhuphule amarates ekutshintshe ezitaradeni kosiphathelene. Oba amarates kade seku-6 against the user. So amarates akhona manje la seku-5 ahle kancane kuqathaniswa le-US dollar. So uthethi basebekhuphula ukuthi uthethi balandela leyo ntengo ukuze bakwazi ukuthenga ifuel masizwa bekhuluma.
Kusho ke ukuthi nxa ule US dollar uyakwanisa ukuthi uthenge 1 US dollar iliter.
Nge US dollar ifuel ekhona manje ngikhuluma emagarajini. I US dollar bathengisa iliter nge 1 dollar 27 cents abanye bathi $1.25.
Ngakho ke kutsho phela ukuthi yena na le eyama RTGS le bondi ichiphile
ngendlela ye-rate exchange kuyabe kunjalo kuyabe kukhanya ichiphile but okusuka kube nzima ebantwini ukuthi US dollar kabalayo akula muntu ohola i-US dollar akula muntu othengisa nge-US dollar akhona nje amakhampani athengisa amanye ngama-US dollar but akusiwo wonke umuntu le-US dollar. Abantu abaningi balayo nale RTGS.
Wena njengosomabhizimusi owamabhasi lama-truck, ubunzima bani elihlangana labo nxa sokukhwezwe intengo yamafutha ezimoto?
Yena njengosomabhizimisi oku-transport sihlangana lobunzima obukhulu ma uhulumende esekhuphule esekhweze i-fuel ngalolu hlobo. Ngoba ngendlela osokukhweze ngayo kuyabe kufanele sikhwezele abantu ama-price. But abantu kunzima leyo mali ukuthi babe layo ba-afford ukuthi babhadale imali eyabe ifanele siyikhweze ifike kuleyo nani ukuze kuhlangane la ama-price akhwelileyo.
Abanye njalo ngabathi nxa kukhwezwe intengo yamafutha ezimota kutsho ukuba le ntengo even yesinkwa sibili ingahle iqonye.
Sikukhangelele lokho ukuthi vele isinkwa kusaza singavuka sigqomile njengoba manje isinkwa siyi-$3.50. Siyakucabangela ukubana isinkwa singakhwela siya kubo-$4 ne-$4 elemali ngoba yonke into ekhona ihamba nge-transport ye-freeway. So ngaleyo ndlela sikukhangelele ukuthi wonke ama-commodity basically kutshethi kusasa azavuka ekhuphukile kumbe ekhwelile. Ngoba mazi yakuthethi siyakubheka siyamangala ukuthi uhulumende uyakhweza ifuel ngendlela ebuhlungu enganakekela abantu bakhe abayibo abakhokhelayo ukuthi yabethi leyo mali bazoyithatha. Ngoba njengamanje wehlisa amabhasi wathi 50 cents. Abantu izinto abazithengayo abathengi kugada amabhasi. Abantu bathenga ukudla, bathenga into eziningi ezijiyeneyo. Abathengi nge-50 cents. So bazodla ukugibela yini amabhasi. Ukugada amabhasi kuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini baseZimbabwe lokho.
Likhuthazani njengabantu beZimbabwe kuhulumende?
Sikhuthaza ukuthi uhulumende maye bona ukuthi usethulekile ukukontrola ibond yakhe kumbe iRTGS ayikhipha afake imali kumbe sibuyele kuUS dollar imali ezaba stabilized for everything ezintweni zonke ukuthi abantu benelise ukuthi bahole iUSA benelise nokuthenga ngoba kungaba leUSA akulazi into ezizavuka zikhwelile nje emahlayana kuphoma uvuka ngukhwezile izinto zonke ngoba khona manje abantu asisakwazi ukubhajeta ukuthi ungabhajetani kuyatuhlele kusasa uzi-prize isikhwelile lokhu sokuyimalini thina njengabantu abaku-transport kunzima ngoba sithenga ama-space siwathenga nge-foreign currency ngoba kumele siwathenge namarandi kumbe ngama-USA ama-space aqakathekile afunekayo ezimoteni but nge-bond uthole i-prize yangkhona ingathengeki njengethaya angeke ulithenge lapha eZimbabwe nge-bond.
Umnumzana Matthew Spanda ngusomabhizimusi wakwaBulawayo ubexoxa ecingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7. Kusenjalo incwadi kwezenotho zithi ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukuthi abezitolo labo bakhuphule intengo yabakuthengisayo. Sixoxe lenye yalezi ncwethi umnumzana Reggie Shoko.
Isiwele sebenza yonke indawo, so yonke into izakhwela. Although lapho ku-transport kungakhayela ukuthi uhulumende uyenze wehlisa ama-price yamabhasi zakhe akazukwela ngoba yena ngubani kayifuel. Intengo ye-transport ngezindlela uzukwe ngasebenza kuhle. Laba balamabhasi okuthwala abantu bazathwala nzima ngoba intengo kazukwo sithi too much subsidize ngoba kwezinye indawo ngama-50 cents wena umjova uyi-$2. So kuthi ukuthi kungakhipha umjova kubhizimusi. But okunye lokhu uhulumende kala ngendlela afake ngawo ama-assessment ngaphandle kokukhipha interest or i-tax ye-$0.05 ku-every liter abeyitholayo.
So kuke kwazanywa lokho kokusubsidiza uzukho lezinye inhlangothi zikahulumende Shoko, kodwa akuzange kusebenze. Kuyini okuza kwenza kusebenze ngalesi sikhathi?
Ama-subsidies vele ngokwawo asonto engasustaina i-economy. Engasebenza in the mean esithi ngama-short term, ikuvala isigamba nje okwesikhathi esifitane, kodwa ayisikhathi eside akusebenzi kakhulu. So esikukhangeleleyo ukuthi sizabona into uhulumende uza kwenza njani in the long run, but kathesi in the short term uyasubsidiza kuze befikane. Remember leyana le fuel ubeyisubsidiza nge-1:1 sesehlule kuyisubsidiza yikho seyenze yaba open market, into ekuliberalize ngesikhiwa i-fuel importation.
Ukukhwela kwentengo yezinto lokhu okuzayo osokuqhuqhisa abantu abaningi Shoko, kuza kutsho ni kuZulu weZimbabwe vele ethwele nzima la kumnotho welizwe lawo oqhubeka uchabalala mihla lamalanga.
Uthi kubana umuntu nje oZimbabwe uzathwala nzima njalo ngoba kathesi imuli eziningi zehluleke ukuthenga izinto. So ngale ndlela inflation ngokwayo esibo 75 kathesi iyakhangela ukuthi iyakhwela ngenyanga ezayo nxa sizikhangela i-month to month basket ngoba ifuel ezakhwela, ngaphandle kube lamanye social security net angaprovide i-government ukuthi avale ukukhwela kwentengo. Kodwa ngaphandle kwalokho hayi sikhangela ukuthi abantu bathwala nzima.
Umnumzana Reggie Shoko yincwethi kwezenotho sixoxela ekwaBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abinhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe ntambama izolo eRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare bevela kwele Maldives namuhla betheswe icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abane laba babalisa umnumzana Tatenda Mombearara owenhlanganiso yeCitizens Manifesto, uGeorge Makoni owenhlanganiso yeCenter for Community Development in Zimbabwe, uNyasha Frank Mphahlo owe Transparency International Zimbabwe, kanye logamuchira emukura wenhlanganiso ye Community Tolerance and Development Trust. Igqwetha labo umnumzana Jeremiah Pamu utshele iStudio 7 ukuthi abasolwa laba bazalala esitokisini njalo namhla babe sebemiswa emthethweni laba kusasa ekuseni. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Efihle Lancube.
Ukubotshwa kwabo kwephula ilungelo labo ku-constitution kusisekelo sombuso ngokuba akukho okunye abakwenzayo ngaphandle kokuthi bakhulume, ngaphandle kokuthi bahlangane. Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa bafuna ukugengula umbuso ngendlela engekho emthethweni akusikho okusisekelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga ke letheswe icala ngenxa yalokho.
Kumbe mhlawumbe uhulumende ngaba elabo ubufakazi Ncube?
Yakaze abe labo ubufakazi kusuka ngo-1980. Asiso sikhathi sokuqala lesi sokuthi abopha abantu abetheze umlando wokuthi bafuna ukudengula uhulumende. Kuso sonke isikhathi nxa kuthiwa kaveza ubufakazi kabi labo ubufakazi, kodwa sebabophile wakubahlukumeza abantu. Kuyindlela nje yokuhlukumeza abantu, yokwenza abantu bathwale nzima, yokwethusela abavikela amalungelo abantu, bethusele nezizwana zeZimbabwe nje jikelele ukuthi zesabe ukunqazi loshobo, zesabe ukwenza okungazikhulula, zesabe ukuvikela amalungelo azo, lalaba abavikela amalungelo abanye besabe ukuvikela amalungelo abanye. Umbuso omubi ukholisa nxa kunjalo, ubusa kahle nxa kunjalo.
Sike sabona iphephandaba leHerald libika ukubana bakhona benhlanganiso ezizimeleyo abasebenzelana leMDC abaphandle kwelizwe abalolongwayo belungiselela ukuvukela umbuso. Kukhona yini lawe njengelunga lenhlanganiso ezimeleyo mhlawumbe okwenzakalayo esingakwaziyo njengokutsho kwephephandaba leHerald?
Hayi, kayikho into njengaleyo. Into engafunda uhulumende yikuyango kokukhulu lokusweleka kwemisebenzi phakathi kwelizwe. Okungakugengula uhulumende yikudula kwezinto ezikhwela kuhle namalanga. Nxa ngabe befuna ukuthi bavikele umbusolo, abahle lokuyanga, balwe lokusweleka kwemisebenzi, balwe le ntengo yezinto ekhwela njalo nje. Yikho lokho okuzagengula uhulumende, hhayi abantu abazihambela emgwaqweni kumbe abavikela amalungelo abantu kumbe inhlangano ezizimeleyo.
Umnumzana Efihle Lancube ulwela amalungelo oluntu, sixoxela ekobulawayo.
Yebo, 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 mfaka komuhle, mina ngu Mike Hobe, we Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuhlangana kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo, sixoxa ngomnotho welizwe osugugudeka okumangalisayo. Siyezwa ukuthi intengo yamafutha awezimoto isikhuphukile. Ngesikhathi esiningi, lokhu kusho ukuthi intengo yezinye impahla la izakhuphuka. Sikhangela ukuxoxa lali zulukandaba njalo abosomabhizimusi abangabantu abasakhulayo ukuze sizwe okuningi mayelana lodaba olusebhodweni. Abafisa ukungena kuhlelo, thumeza umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasini lethu LFBOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu weMalawi ubevota namhla kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lamakhansila. Aba lusekelo olukhulu kulolu khetho bathathu njalo babalisa umongameli Peter Mutharika lomsekeli wakhe uSaulo Sichilima, yena osewaphuma kubandla leDemocratic Progressive Party wabumba elakhe nyakenye, kanye lomfundisi osewangena kwezombusazwe umnumzana Lazarus Chakwera okhokhela ibandla eliphikisayo eleMalawi Congress Party. UChakwera wanqotshwa nguMutharika kukhetho luka-2014. Uhlangothi olubona ngendaba zesiphepheli kumanyano amazwe omhlaba olwe UN Refugee Agency lukhuthaza amazwe angomakhelwane ukuthi amukele isiphepheli zakwele Venezuela ezibalekela impi yomdeni. Ukusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe sokubamba abantu abahlala emadolobheni ngamandla ukuthi basebenzise eminye imihlobo yamandla omlilo enjengenkuni. Kodwa lokhu lakho kubangela ukonakala kwemvelo njengoba abantu sebegamula izihlahla mahlayana. Abahlangothi lokulondolozwa kwamagusu olwe Forestry Commission bacebisa uZulu ukuba asebenzise ezinye indlela ezifana lesola labogasi. Kodwa abanengi bathi kabakwenelisi lokhu. Kubika uBathabile Masuku.
Kusukela ngesikhathi amagetsi eqala ukusilela eZimbabwe, abaningi abahlala emadolobheni bahle baqalisa ukuthenga ama-generator loba ama-battery amandla awelanga, ama-solar panels, ukukhanyisa endlini, ama-radio, ama-television, leyinye impahla yendlini. Abanye njalo benelisa ukuthenga amatanka awe-gas, efuna njalo eyinye imali yokuyangezelela leyo gas nxa isiphelile. Konke lokhu kulentengo ephezulu engeneliswa ngabaningi abagcina sebesiyatheza inkuni okungavunyelwayo nguhulumende. Abohlangothi lokulondolozwa kwamagusu abe Forest Commission bakhuthaza indlela lezo ezilentengo engeneliswa ngabaningi ngoba besithi ukusebenzisa inkuni kuyingozi yokonakala kwezemvelo. Umnumzana Bekithemba Ngwenya osebenza eForestry Commission ekhangela umguza lebulawayo uthi bakhathazekile ngesimo sokuganyulwa kwezihlahla kubangelwa yikuswelakala kukagetsi.
Siyakhathazeka kakhulu ngosokusenzakala abantu sebegamula izihlahla ngendlela enye ephezulu kakhulu okubangelwa ukuhamba kwamagetsi khonoko kukhona. Thina ke Forest Commission besikhangela ukuthi abantu bemadorobheni nxa kuyukuthi amagesi kumba sebadurela kumba aswelakala besebenzise igas njenge alternative source of energy. Kodwa ke siyananzelela futhi ukuthi ebantwini abaningi igasi kabasayenalisi ngentengo esikhona kuzenezinsuku. So uzathola ukuthi abantu abaningi sebephephela ekugamuleni izihlahla.
Uyaqhubeka njalo umnumzana Ngwenya ethi labo abafuna ukugamula izihlahla kumele baze eForestry Commission bezodinga imvume yokugamula ngokusemthethweni.
Thina njengeForestry Commission silomthetho ke esikhangele ukuthi nxa umuntu umbuyo leplazi lakho ufuna ukuyagamula eplazi kuyabe kudinga ukuthi usazise njengeForestry Commission. Ngokwenza njalo kuyasiphathisa ke njengenhlanganiso ukuthi sikontrole ukugamula mahlayana.
Isikhulumeli sekhampani kagetsi eyezisa umnumzana Fulad Gwasira uthi ngaphandle kokwehla kwesilinganiso samanzi edamu leKariba eleZimbabwe livele lilesikwelede esikhulu kwamanye amazwe asesithi kumele siqale sibhadalwe andubana lithengiselwe amandla kagetsi.
Izimbo zatingadzine magetsi zatinotiwa ma essential services zakafana na nema nezvipatara zakafana na nema airport.
Kule ndawo esingazincitshiyo esizibiza sithi ngama essential services ezigoqela isibhedlela kanye lamaboda. Imbangela yeload shedding le yikuthi izulu alinanga kuhle. Ngakho ke idamu leKaripa lilamanzi amalutshwane osokusenza ukuthi kugaywe amagetsi amalutshwane.
Umnumzana Rodney Jele ongukansila wenkulumane yena ukhuthaze abantu ukuthi babe lezinye indlela zokuthi bazisebenzise nxa ugetsi owezesa engahamba.
Namhlanje bengithindixwayise nge-challenge yokuhamba kwamagetsi izesa. Kulama timetables of course akhona, sibe kwazi izikhathi zangkhona ukuthi amagetsi ahamba sikhathwani ku-area yakho so that at least la ukwanisa ukuthi umbuya pheka early or alternative udinge other means maybe kuthenge isola amasola stove solar geysers or ubasumlilo. So those are the other measures ongayenza ukuthi at least ukwanise ukuthi ungabi affected kakhulu ngendaba zamazesi. So we advise kakhulu into ezinjengama solar lights or ama rechargeable lights ukuthi sisebenziseni wona.
Umnumzana Mlungisi Shumba usomabhizimusi othengisa igas uthi kibo kumnandi ngoba ibhizimusi liyahamba kodwa labo baphakathi kobunzima bokuyithenga ngoba bamele bakhokhe idola leMelika. Unkosikazi Senzo Ncube ongumhlali wakobulawayo ukhala ngokuthi kunzima kibo abalabantwana njalo lokwesaba izigebengu ngoba sekulithuba elihle ezigebengweni ukuba babahlasele besemnyameni.
Mina ngilokudana kakhulu ngoba kwesinye isikhathi timetable leyo abayikhiphayo abayilandeli kusuka kube nzima kithi esingelamagasi esebenzisa umlilo ngoba abantwana sibe sidla izinto eziqandayo okungalunganga ngokwesaba izigebengu ukuthi uyathi ubhizi phandle upheka bona bengena betshontsha endlini osokudalela ukuthi sidle izinto eziqandayo.
UZulu ongatholi iholo eliphezulu uthi akula ukuthiwa uyaphumelela kulesi simo esokuhamba kwamagetsi ngoba umthengisi ukhala ngokuqonga kwentengo yokuyawoda impahla ayithengisayo okumenza laye acine ekhweza. UZulu laye uthi akulula ukuthi bathole imali ngoba intengo yempahla lokudla ikhwela nsuku zonke okungaphezu kweholo labo lenzuzo yomsebenzi abayabe bephila ngawo. Okukhulu okukhalelwa ngabaningi ngalezi zikhathi zobunzima wokusilela kwamandla kagetsi yikuthi abekampani kagetsi abezesa kumele belandele itimetable yabo abayikhiphileyo ukuze labo bahlale bezilungiselele bahlele ukuthi lapho engekho bathathe manyathelo bani. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHighlanders liqhubeka lisadalala kumidlalo yePremier Soccer League nangu selifikise imidlalo isishiyagalombili lingazange elinqobe. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders libe ngujikile obhanqa leqembu leHerentals ngensonto kungela qembu elene lesekulitshayela emambuleni yokuyimpumela elithiye lihlezi endaweni yesibili nxa usuka emthileni mangalane emiklomelo le miklomelo emihlanu. Ekhuluma nentathela izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo wangensonto umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe yakalayo ingcazelo yokuba kungani abafana bakhe besehluleka ukunqoba loba nje bedlala ibhola elinathisa amanzi. Iqembu leHighlanders libe ngujikile obhanqa emidlalweni emihlanu lanqotshwa kwemithathu kwimidlalo eyithoba minembili yesidlalo lonyaka kusigaba seCasalaga Premier Soccer League. Emidlalweni walo wangensonto likhulelele iRentals imini yonke kodwa lihluleka ukulitshayela emambuleni okuyo imbangela enkulu yokuzithwala ihlezi emsileni wengalane njengoba selihlohle kabili kuphela kwimidlalo yeligi ikanti lona lahlohlwa amagoli yayithoba minembili. Aphezu kwengalane emiklomelo okuhlezi iqembu leCAFS United lona elemiklomelo lichumi lathoba munomunye njalo elinqobele Mushwane Stars ngensonto. Endaweni yesibili kule qembu leChicken Inn elilemiklomelo elichumi lathoba munombili njalo elitshaya elichapungu ngeTriganyan ngensonto. Iqembu leFC Platinum lihlezi endaweni yesithathu lilemiklomelo elichumi lesikhombisa ngemva kokunqoba iqembu leZPC Kariba ngeTriganya. Futhi endaweni yesine kule qembu leChapungu elilemiklomelo elichumi lesithupha. Emsileni kuhlezi iqembu leBulawayo Chiefs lona elenelise ukunqoba okwakuqala lonyaka ngemva kokuba litshaya eleDynamos ngeTriganya njalo lilemiklomelo emine kuthi phezu kwalo kule qembu leHighlanders lisendaweni yesibili nxa usuka phansi lile miklomelo emihlanu. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu leMshwane Stars lona lile miklomelo emihlanu kuthi iqembu elihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi ngeleyada lile miklomelo eyisithupha njalo elibe ngujikile obhanqa 1-1 le qembu leNkezi Platinum. Ngimile Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Kwanele mthwakazi omuhle kayihlukane likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.